Sabona sithandekile salubonani balalele. Sengivele eBhalakwe. Into eyenzakala eBhalakwe into elihlazo kakhulu, into empi enyanyekayo, into eyinhlamba esizweni seZimbabwe, into eyinhlamba ebantwini besiNdebeleni, into eyokudelela. Kubuhlungu kakhulu into eyenzakale laphana. Bekusakhitshwa amatshe entshontshwa laphana, amatshe lawa awesikhumbuzo. Lo bethatha sikwazi lokuthi ngubani. Sisathi kumbe. Manje-ke lamuhla kuhambe kwaya borwa ngemitshina yekompreza, kwafakwa okudubukayo amadarameta ukuthi kuhle kudubuke kube zimvuthu. Okufakwe khathesi akulamaviki mangaki lifakiwe lelo litshe elokuhlonipha abantu, elokukhumbula abantu bakwethu ababulawa, bebulawa ligugurawundi. Kubuhlungu kakhulu into engikubone laphana lamuhla. Udaba lwegugurawundi lolu, khathesi ke kukhanya sokugolomba abantu ukuthi kale sokudutshulwa ngamahola ilitshe lesikhumbuzo. Sokuluqalo sibili olukhulu ukuthi uzangenzani wena muntu. Kubuhlungu kakhulu, angikwazi ukuthi amagama, ngiyaswela amagama okukhuluma into engiyibone laphana. Kodwa-ke ngitshone khonaphana ilanga lonke, khonaphana lapho obonakale khona. One, ngikhala, ngikhalela abantu bakithi ababulawelwa khonaphana. Two, ngithile ukuthi ngibone lawo magwala ayenza lezi zinto ngobusuku, ukuthi kambe angasondela eduze yini, sibonane, sikhulumisane, sikhulume esikukhulumayo. Ngoba ukukhuluma sizakhuluma. Asoke sibe lokho sithule njengabomangoyi besitolo sichumile njengabongosto. Sizakhuluma ngoba kubi lokho okwenzakalayo. Akusiyonto okumele ukuthi abenzakala phakathi kwethu. Sizame ukukhalela abantu bakwethu ababulawa kabuhlungu okwathiwa ngamahu. Sibulawa, kubulawelwa abantu izaphu, ibulawelwa abantu. Abantu bafe egameni lezaphu, abantu bafe egameni lezipra, abantu bafe egameni likankomo, umkhokheli wezaphu. Lamhla kwenziwa khonoku, nxa sithi siyahlonipha abantu, sithi siziduduze. Abantu bathela isawuto phezu kwezilonda ezivulekileyo, izilonda ezifresh. Umuntu uthethe inkalakatha yesipikiri esiyi-6 inches esabethela uJesu, wabethela enhliziyweni zabantu lamhla. Ubethela isipikiri enhliziyweni zethu, sibuhlungu. Sibuhlungu into eyenzakalayo. Kukhanya njalo akula muntu olendaba lakho abasemthethweni, akula muntu olendaba lakho, akula muntu o-investigator. Kodwa sizakhuluma. Asoke sihlabe sibe lokho sichumile, sithule, sikhangele. Ngoba sifuna ijustice. Sifuna ijustice. Kambe sone okunganani elizweni leli ukuthi size senze into ezinje so. Khathesi ke sesifuna ijustice, sesidemanda ijustice for Gugurawundi. Siyayifuna, sifuna abantu kukhulunywe, kwazakale ukuthi abantu babebulawelwane. Kwazakale ukuthi omama babedlungulelwane. Omama babedatshulwa izisu, abantu omama bazithwele bedatshulwa izisu ukuthi bathwele ama-dissident. Into bani ihlazwe lingaka? Hayi, sesizwele bantu, sesidiniwe. Abantu abake behlonipha umhlaba, behlonipha abanye abantu. Kungabi nje so. Yikho okwenzakeleyo lamhla ngihambile ngayazibonela ke ukuthi kathi kuhambe kwathini eBhalakwe. Kuyenyanyeka lokuyana, kuyesabeka. Luqalo olunzima. Yikudinga inkulumo sibili ukuthi abantu sikhulume. Njalo sizakhuluma. Asisenathula, sesizakhuluma. Ngiyabonga.